kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 11 kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis udubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela
abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-aphancema lidecommissioniwe with effect from i-Saturday u-8 June 2019 ku dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakobulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo. Khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatha lezindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tswangira House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
Will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza. Ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasutshiseki kwethu ngendlela uMnangagwa asengezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe. Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli, umnumzana uStalo Siziba, uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Press conference le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengama-youth eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi senza ngo-May. Lapho-ke sikhulume oso ngendaba ye crisis udubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lokukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfukasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela eParliamente ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenger emadala eParliamente, emadala eParliamente lasemadala elizwe emakhotho.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitswankira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongumunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Hayi, thina njengamayouth awe-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukavimba eTswankerayi, ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Hayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni ukaTswankerayi, izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tswankerayi zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansili edolobho lakoBulawayo, unkosazana Bonyiwe Ngwenya, uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelo wancema, uMzingwane, Insiza, Mchabezi, le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-water shedding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabhohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo, unkosazana Soneni Nyoni, ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasale emakhandeni, amanzi ayahamba. Njengangiba ngikhuluma nje, ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze uya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu. Asazi ukuthi usizo lwakhona sizaze siluthole nini. njalo ngizongathi kuthiwa uncima angazi ukuthi bazakuhambisa njani okuyindaba kwakhona kodwa hhayi silodubo olwamanzi sibili ezibhorane akulazibhorane lapho engikhona vela kulazibhorane izibhorane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi
ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamashumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema umzingwane insiza imchabezi leinyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwanamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende amaCIO bathi sebethwa Uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umgogeli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingumakhelwane. UHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano wokukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni ye-White City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhla lokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande Studio 7 uxoxele uHanana ngalolu daba.
Ngeza ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona lendlini kwesikhathithole zibhake phandle nxa ngishika ngisondela kizo bangene emotweni abakhona abahambi so ngokunakana kwabesacabanga ukuthi ngabantu be-intelligent saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo namhla ehofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-Trinket angela ma-number plate abebhayile phandle kwegate so namhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika ehofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa
lesifaba lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke kasika yenze ireport ngezathu ezithize okwaqala inxa ukuthi sesabela impilo zethu nxa sesizacela amapholisi ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini sokumele sichaze ukuthi sihlala ngapi ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinye so amapholisi ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapi okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa angenelisa ukusivikela noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo-minister of state was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje sasiphonga ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi asiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathi.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni loChris Kande weStudio 7.
Yebo. Faka somuhle. Mina ngingumike hobe weStudio 7 ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu sikhangela ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelendini efacebook ekhasini lethu ele-voa ndebele hayi zulukantaba asihlanganeni kuhlelo the connection ngo-8 p.m. bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokeli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein oleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992. Ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemitshina lolwazi lwakulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitishi ezimbili ezwekazi leAfrika kuveza ukuba cabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitishi phansi kohlelo lwe-Africa Development Centers edolobheni leLagos kweleNigeria, laseNairobi kweleKenya ngoNkwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla eningi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo amastego abantu bezesa khona lapho abaye babakhangela lokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyabazi bengayilandeli bona apho ngokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVesa ibikhona, labe-council bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona besikuthi bazochazisela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo iminjani njalo bakwenza kanjani ukuthi ngazi amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside becina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezithebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sile ekabuhlungu kakhulu kubosomabhizinisi ngoba bayalahlekelwa kakhulu yizinto zabo ababezifake kumafrija.
Amazwi akhe agcizelelwe ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day but oso kwesizakala kathesi normal nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So into yangona is just too much vela kwenzela kusebenze ngakhala special tune kwanda sisebenza nge mining. So ngabe cucila amagets everything ye mining yabi here ku state bill akora lesingayenza kungena amagets. Ngoba sila capacity ngange ama mine amakhulu yokuthenga ama generator amakhulu ukuthi ngaze cucha amagets still barwe lokhu iberan. La zethola ukuthi ama line ama mine amakhulu bawa isolate thina ama small scale miners then basisara singasasebenzi. Yonke into yabe down ama stamp mill everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazobe rawo kancane because the fuel ama generator kayikho. Sake kwanda we can go to it singela fuel ama diesel ama garage ongu-4. So ngakwazi ukuthi angabe le fuel. So ngazobe le generator it doesn't have like sina ama farmers sometimes must kelela siyaqeda days singakhelela ngoba singena fuel ama generator zwani fuel ivoyile ngathi lethenga ngejerican ukuthi yethela ipump yokuthelela abafuni ukuthelela. So the situation yangkhona is very complicated asebengani baya survivor abantu sebeze bezifakela ama solar ezindlini because kwelectricity akusasebenzi lo sokwele abantu asekhona nje ukho ukuthi ngama solar light okuncane okokuthi a light maybe one room two rooms akholele ukuthi phone. So ma solar lana makhulu othi ngathi ungakwazi ukuthela ukuthi nebhulayitha ama-fridge lama-TV lawo ka-avoid-a afford-ed. Ngoba nxa usufuna isola engawo yile about 10-15,000 rand ukuthi ulayithe yonke ulayithe ama-TV ulayithe ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama-generator njengendlela yokuthi mhlawumbe nxa sihambe isikhathi eside. But konke lokhu kuyabe kusiba yi-cost. Ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona. Ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharge ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding. Babe lokho bekucharge. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo owabe ubehlele ngendaba yokuhamba.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshe khona amagetsi namuhla isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBrightbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa esithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. Ele Botswana libali lizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kwele Botswana babuye ngobunengi emthethwandaba waphezulu owe High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo owesilisa ethandana lowesilisa lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwele Botswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini le-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Mochidemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe ungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMuchidemang kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyantau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumbela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumi sabathandana ngobobulili obufananayo, umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba, kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abatswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba, umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals, kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa, kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwa.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa e-Angola kanye le-Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu, kukanti ele Zimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu, kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulwa izinja kanye lengulube. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lwe-Grain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ungakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni, kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalitshwani zibona bengawuhambisi-ke e-GMP ngesizathu esibi. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele ne-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS i-surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le, bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu uthathwa ngokuthengwa kuma-farmers, eyiza ngabe uyifake nge-official exchange rate besazi ukuthi na engabe emphotha umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke yibhalansi of forcing. Khathesi-ke aseke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi abazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba kuzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GMP kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihlukayo-US dollar beyiqathanisa-ke ulumbendi nxa singabe siyi-importa sikulethu eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle. Lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo nangokukhwela kwezinto nangento yonke nje ukuphila kwabantu kayimuthi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani yonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathele ngamabele balutshwane abavunileyo. Ngoba lezulu langikhona belisina nje sigqagqa lapha nalapha, ababe benhlanhla lathi sigqala sika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa. Iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Petniko Pepe wake waba ngumeli wenkayi South etale le parlamente. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontunga milinkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.